Ukukhula kwezomnotho lokho kasikubone kusiba loncedo ebantwini, akukadalwa msebenzi ngokuthi ezomnotho ziyakhula. Ngakho-ke zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele belemali, abavele bezuza, abavele besezihlalweni. Kuzulu omningi, kumamiliyoni abantu, izigidigidi zabantu kazikuboni ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe, ngoba nanku phela indlala lokhu ikhona, ubuyanga lokhu ebukhona, zonke izinsiza abazibona ngalesiya sikhathi semuva lokhu eziqhubeka zisiya phambili. Abantu akade besemsebenzini sebephumile emsebenzini, bayaxotshwa emsebenzini, iholo kalikhweli, abantu lokhu behola amabhondi angathengiyo, imali lokhu ezisilela emabhenki. Into yonke nje eluhlupho lokhu ikhona, lanxa kukhunywa ngokuthi ezomnotho ziyakhula.
Isimisiya nje eminyakeni ka-2024 okungumnyaka wendlala, ungathi abantu beZimbabwe babhekane lobunzima obunganani?
Uhlupho abantu abazalubona ngo-2024 lukhulu kakhulu. Ungakhangela isimo sezulu, siveza kahle kamhlophe ukuthi akusoze kube lezulu elizaletha isivuno eseneleyo, izulu elizakwenza ukuthi abantu badle, abantu bakwazi ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kusho khona ukuthi ukudla okuvele sekusilela kuzasilela, kanti inkomo lapha seziphelile. Ungangena lapha ehlathini uzafica ukuthi kuyanuka, kufa nkomo, kufa donki, kufa mbuzi, kufa yonke into. Singakhohlwa ukuthi ukufa kwenkomo, ukufa kwembuzi, ukufa kwedonki, ukufa kwenotho, ngokuba inotho yabantu abaningi yakhele phezu kwezifuyo. Ngakho-ke umnyaka ka-2024 uzabona abantu belahlekelwa izifuyo eziningi, belahlekelwa yimisebenzi, belahlekelwa yikwenelisa ukuhambisa abantwana esikolo, belahlekelwa yikwenelisa ukuthi kube lokudla abakupha abantwana. Impilo izaba nzima okunye abangakaze abaningi bahlangane lakho.